Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNcwabakazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave.
Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlola betholakala bele-COVID-19 lababebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba maningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe. Akufanelanga bengene emsebenzini.
Abenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bathi uZulu angaze yajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlolwa betholakala bele-COVID-19 laba bebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla ngoba ilizwe lilokhe liphakathi kwegagasi lesithathu lalolu bhubhane njalo lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Kumalanga amahlanu adluleyo eleZimbabwe libonakale lisiba lenani elingaphansi kwamakhulu amahlanu lamachumi amahlanu 550 abantu abakade betholakala bele-COVID-19 kuthi abakade bekhulelwa yilomkhuhlane bebesiba ngaphansi kwamachumi amathathu i-30. Omunye wengcwethi zezempilakahle uDokotela Mthabisi Bebe uchasisa kabanzi ngaleli nani.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave. Ngakho-ke engaku-encourage umuntu wonke ukuthi kabe vaccinated ukuze bezivikele ekufeni lokuadmitha umkhuhlane we-COVID-19.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi abantu bengaziyengi ukuthi sebenqoba empini yokumelana lalolu bhubhane.
Nani lingakhanya ingani selehlile elamafika, kodwa hheyi lama statistics esilayo kobulawayo kasimanga kuhle. Kumele abantu beziphathe ngoba thina sikufuna ngu-0.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso emele izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kabangayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela iku-COVID-19.
EZimbabwe abantu kabathestwa door to door. Abantu abathestwa i-COVID-19 yilaba ababethe bagula basondelela lapho kuthestwa khona. Ngokunjalo kuzafika ukuthi amanani ngabe sesehla ngenxa yokuthi 1, ama-test kits angabe kuyikuthi ashorta, 2, abantu abafika ezibhedlela befuna ukuyathesta mhlawumbe sebebalutshwana, 3, sokungaba yikho ukuthi mhlawumbe inani le-COVID abantu abalayo sebebalutshwana. Kodwa abantu kabaqapheli ukuthi statistics kasitsho ukuthi inani labantu abale-COVID sebebalutshwana.
Kusenjalo, okwensuku ezimbili ezedluleyo, izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo beziqhuba uhlelo lokubuthanisa igazi ngoba besithi iziphala sezehlile okwamagama ngenxa ye-COVID-19 ebivimba ukuba abantu bahlangane. Bathi njalo igazi eliningi belivela kubafundi, kungakho ngesikhathi izikolo zivaliwe imikhankaso yokupha igazi ibingenelisi ukuqhutshwa. Umnumzana Ivindo Siziba okhokhela inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo kobulawayo ukhuthaza uZulu ukuba ayekupha igazi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital.
Isikolo lapho esajala khona ukuthola igazi sezivaliwe. I-lockdown le ivale amakhathalizi amaningi. Esathi ihlelo lakhona sibonile ukuthi luhambe kahle and abantu basinike i-support. Siyakhuthaza sibili ukuthi everyday umuntu ma efuna ukudonate igazi engameleli ukuthi khona khona zamelela ugqitshi uyahamba edonate igazi kumasayithi ethu.
Kugqitshwa usuku lwayizolo ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba bangamakhulu amane lane i-404 ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi ababhubhileyo balitshumi lasikhombisa i-17. Kutshaya ihola lesithathu emini izolo bekulaliswe abantu abangamatshumi amahlanu i-50 ezibhedlela okuletha inani labantu bonke abasezibhedlela lifike kumakhulu amane letshumi lasikhombisa i-417 kuthi abasindileyo izolo bazinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-2197 kuthi elizweni lonke isilinganiso sokuphepha umkhuhlane we-COVID-19 simi kumatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ekhulwini i-85%. Abahlabe ijekiseni yokuqala izolo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 baphose bafika kunkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amabili i-40219 okuletha inani labahlabe ijekiseni yokuqala elizweni lifike kuzigidi ezimbili lenkulungwane ezedlula amakhulu amabili i-2,233,565 ukuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo bafika inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasitshiyagalombili i-38,378 lokhu kuletha bonke asebehlabile amajekiseni amabili bafike kusigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu lasitshiyagalombili i-1,386,752 Ngimele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngabaqhatshi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi amankampani afana labo-Delta, OK Zimbabwe, T1 lamanye esekhipha imibiko ethi wonke umuntu ongahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 ame ukuya emsebenzini. Abamalungelo oluntu bathi lokhu kungaphandle komthetho ngoba asiwo wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngenxa yenkolo zabantu le mibono ehlukeneyo. Ingcishi zezempilakahle zithi wonke umuntu kumele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuze inani labantu abalaliswa esibhedlela ngenxa ye-COVID-19 lehle. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasise ngenyathelo labo leli.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba maningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kethu kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini. Kho izo zikhalazo ebezikhona.
Ugcizelele sithi izisebenzi lamalungelo okumele ahlonishwe nguhulumende lamankampani kungenani lokuba kulo mkhuhlane we-COVID-19.
Zimbabwe besingakaze sibe lo mthetho ke obamba abantu ngamandla okuthi bethole i-vaccination.
Esinye sakamuzi seHarare esingahlatshwanga umnumzana Michael Sibanda uthi uvumelana le-ZCTU esithi ukholo lwakhe kaluvumeli ukuhlatshwa.
Abantu bafunile ukuthi beforswe ukuthi bevaccinate ngoba abangithina sikholwa ngokuthi ukuvaccinate indlela zokutshengisa ukuthi sesingena e-revelations. So thina abanye ukholo kwethu vele awuhambelani la. Siyabe singani sesingabantu kaSathane.
Kodwa enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Peter Sithole uphikisane lalumbono.
Sixotshana lalokho okubizwa kuthiwa yi-herd immunity oyikhona okuza kwenza ukuthi ilizwe livuleke eze noto ikonomi ivuleke. Oku yiyona nto eza kwenza ukuthi abantwana babuyele ezikolo sebehlatshiwe. Oku yikhona uza kwenza ukuthi abafana laba abancane abalezi zipho zokudlala ibhora baqhubeke bedlala lelo bhora. Okwamanje akudlalwa bhora. Okwamanje abantwana abahlabelayo kabanelisi ukubuthanisa abantu ukuthi behlabele. Ukuthi bathole izimali benelise labo ukuphilisa imuli zabo. So nxa uhulumende ezaqala ukuncenga abantu umnyahambe namuhla abanye bengahambi iherd immunity lay kasi soke safa sayifika le 60%.
Umphathi ndambo ubona ngezemsebenzi umnumzana Paul Mavima uthi ukusalala udaba emthetho ndaba kuncedi lutho. Ukuqakathekileyo ukuthi amacele omathathu athi uhulumende izisebenzi labaqhatshi bahlale phansi bakhulumisane phansi kwedale le tripartite negotiating forum. Uqhubeke esithi ubhubhane le-COVID-19 luyaziwa ukuthi soluphazamise okuningi emazweni omhlaba. Ngakho-ke uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukulondoloza abantu baseZimbabwe, yikho ethenge amajekiseni ama-vaccines.
Ndakathalisana nedenda ratambuza nyika pasi rese.
Udaba olukhona ngolokuthi amajekiseni ayanceda ukuba umuntu engahlatshwa akatheleli umkhuhlane abanye abantu, njalo ayavikela impilo. Nxa uhlezi emzini wakho awulani lokuhlatshwa, kodwa nxa ufuna ukuphuma endlini hlatshwa.
Umthetho ndawo waphezulu owe High Court ukhangelele ukwazisa ngeviki ezayo ukuba udaba lwabeze-CTU luzathethwa nini. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi ijekiseni le-COVID-19 vaccine, kumbe abangaba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze lufezeke uhlelo olwe-herd immunity eZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Phambi komthethwandaba kamantshi eMutare namhla isetheswa icala lokubangela ukufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Linette Mary Mongwari uthe umnumzana Mombelume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhla ka-3 ngenyanga ezayo.
Tapinda mudare nasi nenyaya ya Tirarami Mombelume
uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail, okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umtshutshisi umnumzana Tirivani Mutyasira utshelele lidale ukuthi umnumzana Mombelume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Mombelume oleminyaka engama-26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe.
Ma-DNA tests atisadane ma-results asho bari.
Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi u-Anna Machaya hatshi u-Memory Machaya njengalokho bekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eleminyaka elithumi lane, wabeletha iseleminyaka elithumi lanhlanu, njalo uMemory isihlobo sikamuye esileminyaka engamathumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lameki Magonye Sigodla oleminyaka engamathumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuye u-Ana unkosikazi Shai Mabika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto eJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka iphansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho. Kulayitofu namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa bele gcikwane leli. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umu
Umongameli Joe Biden wele Meleka uxwayise abesiTaliban kwele Afghanistan ukuthi bengalokothi baphazamise uhlelo lokuhlenga abantu asebesuswa elizweni lelo ababhekane lobunzima ngemva kokuphuma kwamasotsha eMelika akade encedisa ibutho likahulumende kwezomvikela. Uhlelo olugqitshwe ngemva kweminyaka edlula engamashumi amabili. Kodwa ke abebandla eliphikisayo kwele Melika elama-Republicans liya lisola inyathelo likahulumende kamongameli Biden lokususa amasotsha aleli lizwe kwele Afghanistan. Ekhuluma esabelweni asimelayo edale lesenethi, umkhokheli wabebandla lama-Republicans uleli dale lesenethi, uSenate Minority Leader Mitch McConnell, uthe leli nyathelo ngelobugwala elenziwe yilizwe elithuthuke njengeMelika. Abohlangothi olubona ngokuqondiswa komsebenzi wokulungiswa kwezimota kwele Melika lubikwa solusungule uphenyo ngomvulo lokuxwayisisa izimota eziphose zifike isigidi ezilungiswe ngabenkampani yeTesla. Ngemva kwemibiko ebisiphumayo kungasebenzi kuhle kwalezi zimota osokubangele ingozi ezithize zomgwaqo. Inkokheli yamazwe akumanyana wangezansi wezwekazi le-Africa we-Southern African Development Community yebithe gwaqa kwele Malawi ngolwesibili emhlanganweni wesimajumi mane lanye. Wale inhlanganiso itshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo lapho umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Kayinde Ishilema anqobe khona.
Ibandla le-MDCT selikhethe amalunga angamachumi lasithupha 26 ukuba lezikhundla ezifana lezamalunga edale lekhabhinethi likahulumende. Abakhethiweyo babalisa uMnumzana Morgan Komiji wezomvikela, uMnumzana Thapiwa Mashakata wezenotho, uMnumzana Vincent Tswangirai wezabatsha lemidlalo, uNkosikazi Ruth Labode kwezempilakahle, loNkosikazi Paulina Mbariwa okhethwe ukumela ugatsha lwezisebenzi lempila kahle. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amalunga la azathobelana lamalunga edale lekhabhinethi ukuze asebenze okuqotho. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lisole uluhlu olwethulwe libandla le-MDCT. UChris Gande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvele uhloseni. Ngalokho mahlabe zulu asizihluphi, kodwa lokhu yikho kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu edevelela befuna izikhulu zabachiwe sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalu. Yikho ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakata labophini oludenga edesebenza zabo. Hayi, laba abantu siyabazi baqala ukusebenza lezanu PF ngesikhathi se-constitutional commission ethungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Lingazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali. Bangabona ukuthi i-term yabo ye-parliament siyi-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenzela ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akutshengisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu bandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma secampaign efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lithi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC T bayafoma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka la esengu-MDC Alliance. Hatshi, siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, isenze iZANU-PF senzele ukuthi because i-confusion iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beya-register abantu bengarejisti. Nampo uMnangagwa labo George Haramba sebehlabala labe sithi uChamse ngawina bazasebenzisa amasotsha. Konke lokhu lingesabi kwethusele ukuthi lina ligcine vele lingavoti, bafuna ukuthi libone inhliziyo kuthiwa yi-apathy. Umondlula lezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama by-election, kungenziwa i-2023 elections, besithi akuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu. Lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khonokho, sivele labo siyabazi ukuthi vele bengekho eqinisweni besebenza lezanu PF ebusuku. Mahlabezulu, liqaphele izitha ziyeza eziningi eziyaqamba amanga kwenzela ukuthi iphambaniseke engqondweni.
Lo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, obexoxa no Chris Gande we-Studio 7. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-Level 4 COVID-19 lockdown ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngamaviki amabili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana usuzaqhutshwa mhla ka-21 kuze kuyefika mhla ka-24 ngenyanga kaMpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sokungokwesibili lonyaka umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezTTF udluliselwe phambili ngenxa yemigoqo elethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso eZimbabwe National Consumer Rights Association, uthi leli nyathela lidala ubunzima kumuntu wonke, hatshi osomabhizimusi kuphela.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo kasikami kahle kwezamabhizinisi, ngokuba nxa ngabe i-COVID-19 lokhu bavimbele ngendlela ebavimbele ngakhona, kusho khona ukuthi bayalimala kakhulu. Kakulimali bona kuphela bamabhizinisi, kulimala izisebenzi, kulimala abathengi, ngokuba imali yabasebenzi ivela ekuthini amabhizinesi asebenze. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ngokuphangisa kuzanywe zonke indlela ezizakwenza ukuthi amabhizinesi abuyele endleleni yokusebenza ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akuba mangalisi ukuthi umbukiso lo usuphinde wadluliselwa phambili. Unkosikazi Molen Kiwane, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabasekela lelinyathelo elithethwe ngabeze-TTF.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kulicebo elihle kakhulu. Ngasikhangela ukuthi amanani abantu ababanjwa i-COVID abekhwela esehla, ukutshengisa ukuthi kulengozi enkulu kungayekethiswa. Siyabonga ukuthi kunanzelelwe kusasemasinyane ukuthi kuqale kukhangelisiswe ukuthi umumo wakhona unjani, abantu belokhu belandela izixwayiso zempilakahle.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nick Ndebele, wenqabe ukuphendula imibuzo wayedlulisela kusikhulumeli senkampani le obelokhu engaphenduli ucingo. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Busisa Moyo, ukhiphe umbiko wokudluliselwa phambili kombukiso weZTTF ngolwesibili ntambama. Umbiko lo uchaze ukuba uhulumende uvumelana lesinqumo leso ngoba amalanga ombukiso abezabe ephakathi kwesikhathi abantu bevinjiwe ukuhamba besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Lokhu bekuzenza osomabhizimusi abaphandle kwakoBulawayo bathwale nzima ukuhamba belanda umbukiso. Umoyo uqhubeke ethi labo abaphathekayo kumbukiso weZTTF kabathathe leli thuba njengesikhathi sokuba balungiselele ngokujulileyo ukuze nxa usufikile wenziwe okwezinga eliphezulu. Ngimele Studio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kukuhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Umdluli ngokuzalwa udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela le-South Africa. Asizweni xoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasvanta.
Nyathi ulamadlala de amabili engoma zokholo achisa kakhulu. Se yabuye wapheka lesithathu lona kodwa selehlukile ngoba lingelo mdumo we-Afro Jazz yilo asiphathele lona namhlanje akukhumbuza abalaleli udabuka ngaphi
ngibuya phansi le enkaye senginama-albhamu amathathu eyokuqala ibiyi-gospel eyesibili igospel njalo eyesithathu yamanje i-Afro Jazz
asizweni ke ukuba umfakanyathi kungani waguqula umdumo aqala ngawo esiwa kwezokholwa ngena ku-Afro Jazz
Yes, ngidecide this time around ukuthi ngicule i-Afro Jazz ukuze ngikwazi uku-accommodate ontanga abasese bancane ngibuye futhi ngi-accommodate abantu asebebadala ngi-accommodate abantu abahambayo esontweni ngibuye futhi ngi-accommodate abantu abakholelwa emasikweni
Ayamangaza bangakuse price ngezinto abangazenza abantu Bangakho surprise ngemkhulu bangayigila Santhembu umuntu amthembu ngane
Musetshenziwe bakwethu kule dlalathe lizwakala limnandi lona limumitheni wemdluli
iqukethe ingoma ezikhuluma ngomzilikazi iqukethe ingoma ezikhuluma ngeHighlander iqukethe ingoma ezikhuluma ngothando so ngamafichane ingoma lezi ziyakwazi ukuthi ziaccommodate noma ngumuntu ongakanani noma ngumuntu okholwa kukuphi
emsebenzini yakho
uchaso lwenu luqhakathekile kimi ama CD asetholakala iYouTube channel ithiyona Hlabezulu TV yatholakala ku Twitter Stanlinyathi yatholakala ku Facebook Stanlinyathi also kune page elithi lona Hlabezulu TV ku WhatsApp ngiyatholakala njalo 0734533075 ngiyabonga kakhulu daw
uzahlala esiyaphambili ecula imdume etheneyo ethandwa ngabantu
amathengele
uyabesilaye uhlelo waza on the Friday para sonde mnandi igile lonke igama lamungeza Jesus ba
umculo we Afro Jazz oka Stanley Nyathi odabuka enkayi kodwa okwamanje osebenza ese South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu weHigh Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.